Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 yesonto mhla ka 3 kuNtulikazi 2022 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu nje kumesithengisa izinto ezincane, even abathengisa emsikeni amatamatisi, sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi.
Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kabasalamukeli idola leZimbabwe.
Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala, athathe impilo zalo, libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi.
Umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party uthi kabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa othembisa ukubasusela amanqe.
Umongameli uyabe zama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo. But umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state.
Ilunga leZANU-PF lithi kuqondile ukwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe leZimbabwe kalisoze liqunywe.
Imuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembu, ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni, unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo.
Namhla kuhlelo lwamasiko sixoxa ngesithembu, salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kobulawayo kabasalimukeli idola leZimbabwe. Osomabhizimusi abathengisa amatamatisi, izigqoko lokunye emgwaqweni bathi seliphele amandla idola leZimbabwe kulandela ukuvunyelwa kwabantu ukuba bethengise impahla ngamadola eMelika okumele isisindo sawo sihambelane lokwethulwe emkambo wemali nsuku zonke kweleZimbabwe. Nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla ejeneyo emgwaqweni uthi seliphelile du idola leZimbabwe.
Lethe kwavunyelwa nguhulumende aze akhulume last week uminister ukuthi sokuvunyelwe ukuthi i-US dollar lisebenze njenge-legal tender. Abantu abaningi sebethole ukuthi vele amabhondi asasebenza indawo eziningi. Ungazi ube lalo oliholayo zama ukuthi athenge ngalo, uzathola ukuthi intengo nxa uthenga nge-US dollar iyabe iphansi angeza nxa uthenga ngamabhondi. Yikho sokwenza ukuthi lezitolo even abantu nje thina esithengisa izinto ezincane, even abathengisa emsikeni amatamatisi, sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi, ngoba thela iy'mali nje vele engasathengiwe.
Manje kuyasebenzeka khonapho-ke nxa sikhangela wena njengawo othenga uthengisa impahla.
Senza njalo, ngikhuluma lami nginje dube vele ibhondi sekuyimali engasayemukeliyo nxa ngithengisa, ngoba uhlupho lusebuthini ngingaze ngithengise ngilemukele ibhondi lakhona. Nxa sengihamba ngalo kumele ngiyehoda khona, akusela muntu vele elifunayo. Even kuyikuthi nxa ngingathola ama-wholesalers la amakhulu, kuyikuthi kule wholesaler elivumayo ufuna ukuthi uyehoda khona, kuzamele ukuthi uphathe inqwaba yenqundi yemali ukuthi uyehoda ngalo.
Sengathi vele ibhondi selifile phela.
Hayi, selifile ngoba sikhuluma manje nxa sichathanisa le ntengo yokulithenga esingathi thina ku-black market, kumele ukuthi ngiphathe imali engange 700 bonds ukuthi ngiyethola idola elilodwa.
Khonokho kwenziwe nguhulumende esithi sokumele kusetshenziswe amadola nxa ukuthi umuntu efisa ezitolo, so kutsho ukuthi vele sokulibulela ibhondla.
Sicabanga ukuthi vele ukuthi uhulumende yena avumele khona lokho ngezinye indlela, uveleni besevuma ukuthi izitolo kaziyilale lelo bhondi, ngoba sekusitsho ukuthi oliholayo ulihola esekwazi ukuthi uhole imali engasebenziwe. Sekuza ukuthi lo hole i-US dollar nguye esekhangeleka ezitolo engani usenguye inkosi, ngoba uzabe ephethe imali ethengayo kulalo okhethe ibhondi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni, besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies.
Zimbabwe dollar vele alisasebenzi silisebenzisa ukujusa amafoni kuphela layo futhi idatha eyikhonekthi layo sithengiswa ngamadola so yonke into nje sisebenza ngamadola okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi zikahulumende in particular izisebenzi ziqhubeka zihola yena le eZimbabwe so lama-rate angikhona aqhubeka ehlanya so kwenza impilo yabantu makhaza ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabaliholi otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar
singathi-ke ibhondi isidilekile yini
ngesinye njela umthuli uMinister of Finance uvuma ukuthi ibhondi kalisebenzi kushuthi ohlela ukhona yile ukuthi kungazane kubona kukhona abakwenzayo nxa bekhipha imali lezi ezimbili ukuthi zisebenze ndawonye kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho ngoba kade kumele ukuthi outrightly bahle balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibhondi totally kodwa khona kunxa kuthi bagcina sekukhona ubungilimbani ababe bebenza obubadlisayo bona omankutsha yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka
pho kuyasebenzeka yini kobulawayo
akusebenzeki i-business ilaw abantu abalamali i-US dollar lifuna osekumele ulisebenzise ngoba la nxa urun i-business ungayekela ukuchaja ngalo uyaluza so uyangwathengisa ngamabhondi uyathi kusasa usudinga i-US dollar uthole selitshintshile ama-rates akhona so kusebenzeka nzima kakhulu umumo wakhona kawumnandi sibili singaqhubeka sinje kungaba kuzaba nzima
sizokuthiwa-ke kulezi nsuku e-black market i-dollar lemelika nxa usuthenga ibhondi i-1 to 700 kambe kuya ngaphi konke
loko ye selinjalo sibili ende liyakhwela kanti esiliku 700 asikwazi emaviki amabili amathathu liyabe seliku enqenzafika kubo 1000 kubo 2000 kuyakhithika nje kuyanyeshuka nje njengendlu yomdaka izulu lisina asikwazi ukuthi kuza kuya ngaphi kodwa kuhlungi ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu
singathi-ke sokubuyele ku-2008 kunjalo
kukabuyeli kangako ngoba impahla zikhona ezitolo kodwa abantu basizabe sizikhangele kusingala mali yokuzithenga kanti ngo-2008 vele manje amashopu kwakulama-tishu kuphela so khathesi kuyabe kukhona sibili konke kwele mali yakhe sokusenza impilo yabantu abasomele asebezaphila mnandi ngamasela labogo labantu nje bona bana abathola imali ngendlela ezingayisizo balitholele i-US dollar kodwa umuntu osebenzayo sibili ovukelayo akuza sikhangela isinku sibone esitolo wehluleka ukusithenga impilo ibe nzima nje kunjalo
umnumzana Angliston Spanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies besixoxa laye ekobulawayo ibandla lemthwakazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kaningi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 la ngokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980 ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo yimthwakazi Republic Party asikezwa ekhuluma amazwi afana nayo kubone senchamisa i-CCC kubozaphu lamanye amabandla ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party ke thina ngokunjalo asimesabi kodwa siyatsho ukuthi ngokwenza lokhu usekhuphule izinga lomzabalazo wethu njalo umhlaba sithi mawube kwazi ukuthi uMnangagwa ongumbulali wakhuluma mazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni wathi ceda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa nguMnangagwa kuvezwa ukuba uzonda amaNdebele.
Kathesi uMnangagwa njengoba uMgabe wathi yena yena it was a moment of madness ngo-1999 njengoba uMnangagwa esefuna ukuhlanya kanje umhlaba uzathula na uthi uthubhizi ukuthi ukhangele udaba lwakithi. Ngakho ke sithi hayi, sizimisele kathesi, sithi akalibambe lingachoni umbulalo ngeEmerson Mnangagwa, ngoba kaswe sivuma ukuthi sichaywe sithule, sibulawe sithule, njengalokhu kwenzakala nesikhathi kaJoshua Nkomo owathebuzwa ukuthi igugura hundi is it tribal or political, wathi yena it was political. Thina kasingeke sivuma ukuthi lokhu ku-political, sithi naku-tribal, ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuqeda impilo lemphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa nguMnangagwa.
Amazwi anje evele emuntwini owaye ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi segugura hundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala elingakanani labo basezihlalweni labo ababulala abantu ngegugura hundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zegugura hundi yabo 1980s. Lokho belenjongo yokuchitha abantu beMathibeland leMidlands. Into engamukelekanga yona leyo engasoze yamukeleke ebantwini beMathibeland, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
Uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube lenjongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe wethusela abantu, kungabi nguwe ofuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjonge ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga kancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa threatena abantu esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kwegugura hundi. Abantu abadlule phakathi kwegugura hundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule ilunga leZANU PF uthi uMnangagwa wethula amazwi aqakathekisa ukubambana kweleZimbabwe.
Lapha nje yebo, kambe umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame ngeconstitution yeZimbabwe. Iconstitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma states ama provinces ukuthi azimele hodwa kumbe njani njani kumbe lokwana, akukho eZimbabwe lokuya. Njalo iZimbabwe ilamandla ileli ama provinces yanika ilokuze ne devolution kuma resources ukuthi abenefite nge devolution, but Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe lilizwe elilodwa elingalama boundaries phakathi kweshukanisa ukuthi leli ileli lizwe leli ngapha leli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo. Yisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikuchoyo lokho. Phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso. Umongameli ubuswa yisisekelo sombuso, ulandela ekubuseni kwakhe isisekelo sombuso. Ngawo-ke akukhulumayo yiko kanye okukhulunywa yisisekelo sombuso, yiko kukhulunywa uPresident Emerson Mnangagwa. Isisekelo sombuso, ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umele yena uvikela isisekelo sombuso, yiso asivikela njalo, amele asivikele ngazo zonke izikhathi. Yiko akutshoyo lokho xa ekhuluma esethusela inkulumo. Kayithuseli hatshi, ukhuluma civil core, lokukhona kanye okumqoka okwethulwa yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Semangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafuna abafisa ukuyahlangana nesihlobo labangane kusasa ngesikhathi sekhefu likazibuse kule Melika. Umsakazi weVoice of America ufika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million abakade izindizamtshina ngolwesine, njalo kukhangelwe ukuthi abanye baza kwenza okufanayo namuhla. ELiRussia lithi selihluthune idolobho elisesabelweni seLuhansk. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathintambo wobona ngezomvikela kweleRussia ubukele umkhokheli welizwe lelo ukuthi sebekhulule isabelo lesi njalo baqhubekela phambili ngempile. Kodwa ophethe ugatsha lwezomvikela kule Ukraine uthi kungamanga aluhlaza tshoko okwethulwe ngele Russia. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwesithembu. Usukwicamfundo solwayo ngwenya usanda kuveza ukuba ulamakhosikazi amathathu ahlala lawo endlini yakhe kobulawayo. Kulabanye abantu abamangaliswa lodaba lolu, kube labanye njalo abancoma ukulandela kwakhe amasiko. Kuyini isithembu? Uze sihlaziye udaba lolu, sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcwethi kwezamasiko.
Isithembu kwakuyinto eyayivamile kakhulu esintwini. Isithembu ngoko esilisa ela amakhosikazi amabili kusiya phambili. Kwakuvamile ekadeni ngesizathu sokuthi obaba bebengamaqhawe ngokuba zingwazi. Ekubeni ingwazi ugwaza la ugwazwa, ngakho babesifa kakhulu. Basale sebebalutshwane, omama basale bebaningi. Ngaleso sizathu la ngokuzama ukunakekelana, ubaba yedwa wayecina ephiwa umthetho yinkosi kumbe zinduna ukuthi khona athathe abafazi babembalwa. Kodwa ensukwini zalamhlanje angikuboni kuyinto enhle.
Umankonjeni uthi umdeni wakhe wehlelwa liyezi elimnyama ngenxa yesithembo.
Ngingumuntu olezithelo, mbimuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembo. Ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo, ehlaba through indlebe kuze kuyefahlaba ilihlo ngenxa yobukhwele. Amehlo akhe adubuka afa, wakhule seyisiphofu. Udade wabo wamenza okufanayo, wakhule isacuthe. Umne wabo wakhula engathi ulokuphambana okuthile engqondweni. Abanye bangaba bazi laba bantu bebehlala eFlabhusi eJulube, kuthiwa nguPhofana lona Vine lophamula amalilo. Ngaleso sizathu isithembo mina angisuye umuntu osakholelwa kiso. Kube sokuzokuthi ngakithi komafu ngapha kwathiwa sesingaba komvubumpili, zingabantathu sezihlola. So kusitsho ukuthi isithembo singavela sedlule sababili sokusiba sesithathu, vele kwakuveza imihlolo emuhlini. Ngakho asisesihle isithembo. Njalo abantu umhlaba uNkulunkulu sebalansile, inani labo mama lelabo baba alisehlukani njengelakudala. Mina ngwami kangisithandi, kangifuni ukuqhamba amanga, lingixolele kulokho, kodwa kwakuyinto eyayivamile. Ekuphathweni kwamakhosikazi esithenjini bekumele ubaba abaphathe ngokufananayo. Mayethengela unabani irogwe athengele bonke, nxa ethengela abantwana bakanazibani athengele bonke, nxa esenzela loba ngubani uluthwenzele bonke. Besinceda ekuthini lo babo lesithembo ubesiba yisikhulu ngoba uyabe lamasimu amathathu nxa elabafazi abathathu, kanto leyo yomfazi oyedwa ubesiba lensimu eyodwa. Kodwa abantwana bangikhona babe lempilo enhle, abantwana bangikhona lenhliziyo ziba nzima bakithi ngoba bakhula bengatholi uthando olwaneleyo ubaba bemthola ngosuku lozopho lukanina, okuyinto engahlanga. Asichiyeni isithembo hlabezwe.
Umankonjeni uthi obaba babephila ngembiza yamadoda.
Ngoba kunzima ukuthi ubaba emunye esesiya kontrola abafazi ababili abathathu. Kanti laba bafazi bevele bephila ebuhlungwini ngoba ngolunye usuku umama ubefisa ukuthi abe elo wesilisa kodwa engamtholi ngobe komazibani. Nxa evuka ekuseni umama lo uvuka efuna ukulwa. Kanti langaphandle kwakho khona lokho. Omama laba kubenza bacine befunda ukungathembeki. Ukungathembeki umuntu wesifazana kadalwanga elakho. Ukungathembeki umuntu wesifazana ukufunda ngama lifetime experiences anjengezithembo. Ngoba ma usulamba, survival knows no boundaries. Omama laba bacina behahabela abazulu emgumeni, bacina bephuma besiya ngaphandle. Akukho ukuthi kuthiwe ubaba uqinile unjani njani wonke lezi zinto esizizo bebesizwa kuphela zinqayi lezabe bezinatha emsamo. Kodwa ngokudalwa komuntu, umuntu sidalelwe i 1 to 1, asidalelwa ukuthi ubabe munye uzaphuma aye ngaphandle aphenduke uphenduka ihloka libuthundu ngase libuthundu sokumele lincediswe ngelako makhelwane sokuphambanisa ubuntu bethu asikufuni lokhuya.
Enye njalo ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya uthi isithembo sasilungiswa ngamakhosikazi
endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazithathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sekunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lowo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo.
Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhlabe sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya kanye lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Ngibonge baba unkomo labalaleli. Ngithintwa ngamazwi angihlukumeza njalo. Amazwi athi hlonipha uyihlolonyoko ukuze insuku zakho zandizweni. Umzali unguNkulunkulu oqala emhlabeni. Ngiyomazi kanjani uNkulunkulu sehlulwa ikwazi umzali? Ngithi ngizokunakekela kanjani uNkulunkulu sehluleka ukunakekela umzali ongekho emhlabeni? Umzali uthi ute unthwale 9 months nzima simhlukumeza mhlawumbe lesisu sami. Wangiketha nzima ephakathi kokufa nokuphila. Wangikhulisa nzima esebenza emakhishini ehlakulela abantu emasimini ukuthi mfunde ngikhule ngibe ngulomuntu engiyinguye. Ebiyintango zabantu elimela ukuthi ngikhule. Namhlanje ngifundile ngiyasebenza. Ngiyenzani ithini role yami kubazali abakulethe emhlabeni? Ithini role yakho kubazali abakulethe emhlabeni? Wenzani ukukhombisa ukuthi bazali ngiyabonga ngakho konke elingenzele khona? Ngingulo umuntu enginguye namhlanje. Ngani? Ngiyenzani? Yini umzali wami athi mayibhekile ngami ame athi ngiyasibusisa isibeletho sami ngokuzala uzibani? Ngoba namhlanje ngulo muntu enginguye, bekani lekhaya lami, bekani because of umntana uzibani. Yini eyenza umzali azibusise ngokuba khona kwami ngokuphila kwami? NgokuzikaThixo umnikelo o isibusiso o isuku zokuqala yikubonga komzali. Lokho okuncane omenzela khona ma umzali ethi mntanami ngiyabonga, inkosi kubusise, ubusisekile. Ungaze waqalekiswa ngumzali uthola ukuthi ngilana ngiyasebenza. Yini lo ngisambathi because umzali wami? Kodwa umzali wami ucela ithukela next door, angikazi ngikhohliwela ngayo. Yisiphi isibusiso ngithi nginaso? Sande ngisenkonzweni, phethe iBhayibheli. Niyokwenzani? UNkulunkulu wami wokuqala ngikhohliwe ngayo. Umzali ongilethe emhlabeni uhlala endlini evunzela iyanethela. Sande ngisenkonzweni nginesishumi, nginamnikele. Kodwa lo uNkulunkulu wokuqala ongumzali ogijime nami kunzima, ngikhohliwe ngaye. Yini ezangilungela? Yini ezongilungela? Sometimes uthola ukuthi umzali unaye uzothi umuntu angikhulumisani lomzali wami, angifuni umzali azonyathela emzini wami. Kodwa lo mzali ngiyini le role model onginguye umuntu enginguye? Ngikhohlwe umzali. Namhlanje ngizibona sengingcono kudlula umzali. Isibusiso sokuqala umzali, ukuhlonipha umzali asokumguqela kuphela. Ukuhlonipha umzali asothi mama ngiyakuhlonipha ekuseni emini, mama ngiyakuhlonipha ntambama, mama ngiyakuhlonipha baba ngiyakuhlonipha. Ukuhlonipha umzali yizenzo ozenzayo to appreciate abazali bakho ngokukuletha emhlabeni. To appreciate wonke umuntu ongumzali okhoyo ukuthi ngiya-appreciate ngabazali kimi langikhulisa. Ngingulo muntu enguye ngani. Ubonisa ukuthi ngiyalihlonipha abazali. Ngikulinakekela. Ngilethile emhlabeni la nginakekela. Now it's my turn ukuthi ngilinakekele. Sibusiso sikaNkulunkulu siyohlela phezu kwakho. Neva isibuso somdali sehlele phezu kwakho umzali wakho ekhala ngawe. Umzali wakho azashona umzali ebophi joy aka ngifuna uzibane ethuneni lami intshola semfeni yamangazanyathela leso siqalekiswa sikweli kuwe kuphela siyawela kuwe labantwana la kusizukulwane sizayo asilungiseni amaphutha esinawo nabazali bethu izinto ziyohamba zilunge masibonge uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamandla senze sizithobe sihlale singabantwana njalo kubazali bethu sihloniphe abazali bethu sibakhumbule lapha bekhona babusise isibeletho sabo ngokuletha thina emhlabeni sibe yisibusiso kubazali bethu ngibonge
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungadinelwa kusasa Wezabacha namhlanje siwaqala iqembu labasakhulayo owaye ngumdlali wenguqu kuqembu le-Islanders unetsayi moyo uJoseph Njanji usipha lolo daba
Umoyo waziwa kakhulu ngegama elithi Super Netsayi usungule iqembu le-Supernets ngo-2021 ephelandaba lapho ahlala khona.
I-project ye-Supernets ngiqalise during i-lockdown ye-COVID. Laphana sokungani kuyavula but abantwana bengakabuyeli ezikolo, you know, I saw a lot of boys within i-area enhlala khona ephelandaba doing nothing. So I then thought ukuthi hayi what is silungisa amabhora and ngibanika amabhora to play and from there. Then the idea of having an academy came up and it was there though, but you see, I did because of injuries as a COVID. These boys, when they came in, we then started with him back training and then we developed that's the coming up with the Supernets Academy.
Umoyo usebenza nabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lanye kusiya kwabaleminyaka elichumi lasikhombisa. Iqembu lakhe lidlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kusigaba seSerie B. Uthi uthole usizo oluvela kubomakhelwane, izihlobo kanye labangane ukuze ayelelise ukuba ingxenye yeligi yabasakhulayo.
Ama sponsors at this time, ama companies, they are also having a hard time. So with the sponsorship, kunzima. But you know, there are well wishers, there are people who are assisting, like for instance, friends in the UK and America, Vasi Chai, my daughter's registered, Wulik, Abafana Vedali, because I told them of the project and they really said that's a good thing, supporting Abafana to do something. Bachai, my daughter's registered. Someone also came up with a donation year kit. So at the moment we are okay in terms of utabafana badlali lamabhora akona akona nyana nje amabhora what we need now is probably financial transport
umoyo uyabadinga njalo abanye abangaphathisana laye ukuqeqetsha iqembu lakhe le Supernets njengoba igcina ebachiya bodwa abafana ngoba engomunye wabasebenza lenhlanganiso ye Premier Soccer League ukuba amaqembu alandele imilayo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19
akuphesel I also assist as a COVID-19 compliance officer. So we look at what is into a ground to comply according to our regulations, our COVID-19, which are required by the Ministry of Health and the SRC, which everything falls in place according to our requirements.
Umoyo udume kakhulu ngeminyaka yama 1980s lapho edlalela khona iqembu le Highlanders njalo ke wadlalela iqembu lesizwe elama Young Warriors ukudlala kwakhe kwaphazamiswa ekulimala kwakhe idolo okwenza wahlala isikhathi eside engadlali njalo ekuphendukeni kwakhe udlalela iqembu le Red Seal Rovers lalo futhi ele Highlanders eminyakeni edluleyo ke waba ngumqondisi wamaqembu abalisa lona ele Highlanders kanye lelezi Leopards ngimele Studio 7 ngokulawayo ngingu Joseph
njani. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla ezijeneyo emgwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe. Umkhokheli webandla leMthokozi Republic Party uthi ngabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukubasusela amanqe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.